Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 23 kuNcwabakazi 2021 igama ngontukami Linkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Ukulandela umthetho we World Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu.
Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthumisa lelo cala.
Abanye bathi abavumelani lesinqumo esokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi.
Abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha, abafuna ukuthi abantu bengazwani, abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle.
Umnumzana Walshman Ncube uya kulandula ukuthi usephumile kubandla le-MTC Alliance. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 165 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yicoronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amabili 4249. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amabili 122,652. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane isolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,776. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,181. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezimbili 2,312,417. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebeyisigidi esilengxenye 1,460,162. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube yena othi laseGwanda lomkhuhlane usudedile. Kepha uthi lokhu akutsho ukuthi usuphelile.
Kuwe wachova sibili izinsuku kungazange kuzwakala ukuthi ngapha sokulomonakalo. Sibone ukuthi kube nganeno labantu nje khonokhana ukukhwela komkhuhlane uthatha abantu basuke bakunanzelela ukuthi ukulandela umthetho we-World Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu. Labaningi nje ngingavakatshela ezibhedlela nginanzelele ukuthi abaningi abantu bahambile sibili ukuyalayina ukuthi bahlatshwe ukuthi bazifikele ngoba kuba yithusile kakhulu ukuthi abantu abavele bebazi basuke banyamalale ngalo mkhuhlane esithembela ukuthi kuzasiza abantu abaningi baqedisise ngoba belolwazi njalo ukuthisa lokhu sesithembela ukuthi kuzawubhubhiza lo mkhuhlane uphele endaweni yonke yaseGwanda.
Ngokwehla kwamanani lawa singathi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe livulwe yini ngokubona kwakho?
Yebo, lo mkhuhlane suyehlile kodwa akutsho ukuthi sesingajaha sithi thina izikolo zivulwe, sithi thina amabhizimisi sengasebenza ngendlela akumele asebenze ngayo, sivumele nje abantu abavela kwamanye amazwe bengena. Ngibona engathi sabe sesuke sajaha kakhulu ukuze asenza ukuthi siphinde sibuyele emuva sithwale nzima. Kodwa nxa ilizwe lingazinika ithuba lokunanzelela likhangelele ukuthi like libonisise ngempela ukuthi lo mkhuhlane yehlile yikho lapho singabona khona ukuthi hayi sesingaya sivule izikolo sivule amabhizimisi sivule nje uhamba kwabantu besiya edorobheni leli besuka kwelinye idolobho kodwa kwakhathesi ngibona ngathi sabesuke sajaha kakhulu xa singahle sokuqalise sikhangelele ngakhona lokho ukuthi umkhuhlane lo sisedla ngibona lokho kungayenzakala ukuthi sikwenze nxa sizinikele ithuba lokuthi sibonisise ukuthi ngempela kuyini okwenza ukuthi umkhuhlane lo uyehle sibe sesiqhubeka sibamba lolo nyawo sihamba ngaleyo nyathelo ukuthi kuqhubeke phambili kusehla andubana konke kwenziwe kuthathe inyathelo ukuthi konke kuvulwe kodwa singakujahi ngoba kuza silethela uhlupho kusasa
kuyini ongakuxwayisa
kuZulu wonke weZimbabwe singasuki silibale ukuthi umkhuhlane lo ufana lesela elingakulebazisa ukwenzela uyekele ezifuyo ziphumele zichake egcekeni libe selithatha kuhle asiqhubekeleni phambili sisebenzisa amamaski esivikela kulowo mkhuhlane kukanti lalabo abangahlatshwanga yekela ke kuhle ubana sizivikele sigcwalise okuyikho kuzasiza kusasa ukwenzela ukuthi sihlale sivikelekile bese sithi ke kuhulumende weZimbabwe siyabonga amanyathelo ababe athethe okuvikela ukuthi uZulu wonke abe ngumuntu ovikelekileyo ngokufaka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bangayenelisi ukuthi bahlangane andubana lo mkhuhlane ungachitheki ugcwale indawo yonke. Engakutsho ukuthi nxa singaqhubeka okwesikhashana nje lapho umkhuhlane sudeda uyehlela phansi sike sime nje ukujaha ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane uswele ithuba size sponti ngempela umkhuhlane suyehlile waya phansi.
Umnumzana Morvin Dube ngowenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Abamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi ezigabeni zazo. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebelelendi ngomgqibelo. Kuvunyelwane njalo ukuthi induna ngenduna izakhulumisana labantu bayo bavumelane phezu kwezinto ezifana lokungcwatshwa kutsha kwalabo ababulawa yilumbhuqazwe njalo kukhulunyiswane lalabo abahlukuluzwayo ngendlela ezitshiyeneyo. Umbiko wethulwe yihofisi kaMnangagwa uthe njalo uhulumende uzangenela kuphela ngendingeko ezifana lemali yokuhlawula labo okuyabe kufunyanwe ukuthi kumele bahlawulwe. Oncintisa efuna ukukhokhela ibandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo oyindodana kamoyi umnumzana Joshua Nkomo ngomunye wabakusolileyo lokhu esithi lolu hlelo alumelanga luphathwe ngalindlela. Ocubungula izombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana laye uthi umnangagwa lezinduna balahlekile.
Izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazela mvumo yokuthunisa lelo cala. Kangiboni ke ukuthi mina izinduna sezaba lamandla okubamba iqhaza lokuthungamela kumbe lokuthonisisa abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe. Kangikholwa mina ukuthi ubukhosi kumbe ubuduna kulawa amandla ukuthi bukhokhele. Bengicabanga ukuthi kumele kube lento ezinto eziningi ezithize ezifana lama TRC ukuthi zenzwe nguhulumende kodwa kube ngama independent commissions ukuze kuvele ukuthi khona igugurawundi yasuka njani, ngobani ababulala abantu, kutheni bafa njani, lokuthi siqhubeke siya phambili. Nxa izinduna zingabambaleli chaza zodwa angikholwa ukuthi sizathola ukuthi lindaba siyiphethe kuhle.
Ukhuluma ngekomishini ezimeleyo othi ngabe iyabunjwa iphathe loludaba kodwa ikhona iNational Peace and Reconciliation Commission
Ikomishini le kumele sibe kwazi ukuthi yemjibha kaMnangagwa enza izinto ezifunwa nguMnangagwa. Uzananzelela ukuthi usomlomo wabo ngewe isikhulumeli Obed Gudu ube lilunga le MTC wabhazuka waya kuzanu wayamkelwa nguMnangagwa State House Dudu usephiwe isikhundla soba ngusikhulumeli sakhona. Nxa ebuzwa ngeGugu Round athi hayi Gugu Round kayiqakathekanga ayiso yengxenye yezinto abazaziqakathekisa. Kuhle kutshengisele ukuthi leyo komishini kayilawa amandla sebenza. Okwesibili, ikhomishini le ireporta kuminister onguza reporta kuMnangagwa. Kangikholwa ke mina ukuthi nxa ikhomishini le izabamba igqabo leGugu Round izaluphatha ngendlela eqiniso, indlela yokuthi into zihambe ngendlela eqondileyo, kodwa izazama ngamandla ayo onke ukuthi thabise uMnangagwa ngoba nguye obabhadalayo, nguye abareporta kuye, nguye kumele bamthabise bamjabulise. Ikhomishini le uzananzela ukuthi silesikhathi eside ikhona, kodwa ka kula esesikubonile esengakubamba ngeGugu Ground sinanku esikwenzile.
Ufisa luphathwe njani lolu daba?
Ukukabili inkokheli. Okwakuqala, akube lama public interviews for abantu abazahlala kuleli qula elizahluza lindaba. Kungaba ngabantu bakhona apha, kungaba ngama international people under maybe United Nations. Banxa sifuna ukuzenzela singazenzela lakho. Kodwa kube lama guarantees ukuthi abantu baya protectwa. Abantu bahambe baye testify ku document ukuthi khona kwahamba njani. Yi starting point yakhona. Uhulumende angangeneli kube yinto mhlawumbe ebanjwa i-court ephezulu, i-Supreme Court kumbe i-High Court, ibe i-commission ekhangelwe i-Supreme Court, yi-starting point. Ngapha phansi akwenziwe ukuthi abantu bonke abaphathekayo kulolu daba ngabafelwayo, ngababhinywayo, ngozaphu, izibukhokheli bomdaba, izinduna, ama-church, wonke umuntu, lama-CSO, lama-NGO, wonke umuntu aphatheke. Yikho kungenza ukuthi sithole khona umkhombandlela. Nxa enelisile upresident ukuthi ayenze ipolad yakhe noma isizwe umsebenzi esingawuboniyo, akayenze iqule eliphoselebe njengepolad elama-church, elama-NGO, elilabantu bonke nje, ama-victims, abafelwayo, wonke umuntu abe khona, kube yithi sonke collectively esithi kasenzenini lokhu, hathi ukuthi yena abuye azokuthi kakwenziwe so. Ngoba naye enjalo siyakwazi ngumbulali, uyakwazi ukuthi khona inkatha singadla yena, kugcine icala lesidla yena.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Sehlulekile ukukhuluma lezinduna kanye lesikhulumeli sikaMnangagwa, umnumzana George Charamba. Omunye wabasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Walshman Ncube uthi kungamanga ukuthi usephumile kuleli bandla. Eloba enkundleni ye-Twitter, uNcube uthe leli bandla yilo ikhaya lakhe. Ngokunjalo uthe akayindawo. Uthe uyamsekela ngokugcweleyo umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Uthe njalo labo abathi usephumile ku-MDC Alliance yizita ezisetshenziswa yiZanu PF. Sixoxele sikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha, abafuna ukuthi abantu bengazwani, abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle ngoba babefisela ukuthi kube lengxabano ebantwini abasekela umongameli uNelson Chamisa. Kusobala ukuthi nxa singacabangela abantu abasebenzela uhulumende, sicabangela amabutho asebenza nsitha ukuthi yiwo angabe kwenza lokho. Yikucabangela phela umuntu imicabango awalelwa ukuthi uyelula ingqondo.
Uyatsho phambi kwabasekeli benu ukuthi libambene, akula kucabana okukhona, njalo abasoze babone ibandla selidabuka phakathi kuyiwa kukhetho.
Na abantu bengaba zinkuni sithi yinyanda nye ye ngoba lokho okukhulunywa yilabo ababhala amanga ayisikho abantu babambene akula umuntu ophume phakathi kwebandla ngoba phela nizana uPF ifuna utshengisa uZulu ukuthi i-alliance le vela kulaza alliance ifuna ukuthi yona abantu bethi khona akula kuzwanana ku-alliance hayi lokho ayisikho abantu babambene abantu basekela uMongameli uNelson Chamisa abantu beqaphele abantu laba ababhala amanga bengathathi yonke into nje abayibona ku-social media njengeqinisa into ekhona ukuthi iMDC ibambene sikhuthaza abantu ukuthi bayo register ukuvota ngoba sibambene uthilo umfo kancubela phana ukuthi usebenza lo Mongameli uNelson Chamisa umsekeli kaMongameli ubabu Tendai Biti lo mama uLinet Karenyi Kore so hayi akulomnye umbiko ophikisa lokho
umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo ibandla lezanu PF lona lihleze likulandula ukuthi liyangenela kundaba zeMDC Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwabesifazana kuzanu PF olwe Women's League kobulawayo solukhethe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye oncintisa emele lelivandla kukhetho lukamongameli ngo-2023. Iphephandaba lethe Herald lona lithi uMongameli Mnangagwa olubhekise kweleZambia namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Hakainde Hichilema kusasa. Songu isikhathi sembiko yenu.
Salubonani, wasakazi weStudio 7. Okhulumayo nguLenmo eGaria eTsholotsho. Ngiyalibonga indaba ezimnandi kangaka elizikhulumayo. Ezithi kufike endlebeni zethu zisinike isibindi ukuthi lathi sivote ngamandla sinqobe izaniphefu. Zamvotela uChamisa kuphela ngenkani. Sifuna inqobe. Esilonga ukusetshenziswa umthetho uChamisa nganqobe yawangena kuphela esikhundleni. Akula ndo le utakona umuntu omenganqoba kangene esikhundleni uyangena kuphela bantu bezimbabwe lingazabi ukuvota lisabi ukuthamisa kasoze angene esikhundleni mayenganqoba uyangena kuphela ngenkani imayenganqoba sivoteni ngamandla sinqobeni ngiyabonga
Salubonani balaleli weStudio 7 maZimbabwe angazi ukuthi abantu laba abacabanga ukuthi uMnangagwa bengamkhipha ukuthi bazalwe bekuliphi ilizwe bavela kuliphi ilizwe angazi ukuthi ngo-1980 babengaphi unkomo izaphu iwinile yabe ithathelwa ilizwe laphiwa umgabe engawinanga izanu kusukela ngo-1980 ayizange iwina ama-election kuze kuyefika namuhla ngabantu bobucuci abenze izinto ezimangalisayo into zokugebenga iMDC ayingeke yalithatha leliyana ilizwe leliyana abangeke bayale chance ukuthi bengawina even bangawina kwehlula 2-8 yawina kwehlula ukuthi bethathe ilizwe kuzikhohlisa nje ukuthi babadlabathanga ngengqondo zethu nje ukuthi abalungisisa kuphela bebambana lezanu kuphela kulungisisa ilizwe kuphela abantu beqhubekele phambili ngezimpilo lokhu abakucabangayo angiboni ukuzenza kala mina come 2023 lizagijima tesilidi abanye bazakufa abanye bazadutshulwa njengonto badutshulwa abanye daylight kwenzakalani umbani wangenela indaba yakhona umbani wayilungisa indaba yakhona zinukeni amakhwapha izanu ezilonga uMnangagwa lishiwo engabe khona forgetting smile
Salubonani Mthwakazi ngibingelela wonke umuntu wase okomthwakazi ngakho Studio 7 wonke nabotungamile inkomo ngibingelela nonke sithi siyawuthanda lo msakazo lezindabeni sinika zona siyazijabulela kakhulu ngoba siyazi konke okwenzakala elizweni sikhona lapha eSouth Africa siyakujabulela lokho mpela njalo sibonga nalo ophethe upresident wethu mayetha kaphume elizweni esihlalweni edliwe hayi sifuna ukubona mpela ukuthi khona ubuzo besebusa ngenkani yini siyavota noma ikanjani hayi siyacela mpela ukuthi akuke kutshintshe kube khona utshintsho sesizwile bakithi siyacela mina ngikhulumayo uNkosi Nathi Ndlovu ozalwa eKhese maphisa ngiyabonga
salibona mazimba amahle ngiyalibingelela kakhulu ngilapha eBotswana eTutumi ngisuke esigabeni enkayi edolahali ngedakamela ngiyalibingelela lonke nabona ngiyalicela bakuthi sihlobo zami ukuthi asizameni ukuthi sibambana nini sizame ukuthi sihambeni sonke siyevota sizame ukuvota sibe sikhiphe ibandla leli asikhalele okuningi sikhalele ukuthi sikhiphe ibandla leli selihluphile leli selisibulale ilizwe nxa likubona shuwa khathi sisemazweni sithi hey sithwele nzima uyabubanjwa njengenye into kuzokuthiwa ngobani laba abakhulumayo sithi ngabantu kade ngamazimbabwe asenziwa njengabantu bakithi sihlobo zami asihambeni siyevota sonke ngobuningi bethu le makhaya sukumanisa nesivota njalo futhi sizamene ukuthi sivale bakithi sifake amamask umkhuhlane lo enxa ungathini ungawehla nankhaya ukuthi sivoteni bakithi sifakile sesidiniwe bade sesidiniwe bakithi sesidiniwe lathi sike sizame ukuthi sike sihlale kwelakithi shuwa ngenkulu enkulunkulu bakithi siyafisa ukuthi inkosi ingenile phakathi ifake isandla sayo bakithi sizame ukuthi lathi siwine shuwa siyacela bakithi cela konke lakumlimi shuwa
sabazi Studio 7 abalandeli be Studio 7 ngajabula kakhulu manami leli izwi lami lingafika lelivule lifike kubasakazi nami izwakale ngikhuluma umbono wami enginawo eyi ngikhala ngokuhlukumezeka kwabantu eyi amalungelo awekho mani ezweni lakithi awekho sibili ezweni lakithi ngenkulumo ezikhulunywa ngalabo mnangagwa labo charama laba bathatha lento le bayenze ngani into efamily yabo ngani into eguma akusento eguma le nto abaningi uma bekhathele abaphume kunjalo abantu ababavoteli abayeke phele ukurikha amavoti sela impumelelo nasifuna ukwenzela abantwana bethu kusasa ngoba abantwana uma beza kanje abantwana abanakusasa siyacela mpela wana uma amazwi ami angafika kubo labo engajabula kakhulu
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Ele Uganda izolo belikhangelelwe ukwamukela iziphepheli zakwele Afghanistan ezedlula ikhulu 145. Ngokubika komsakazo weVoice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi inkantolo yeSupreme Court kwele Malawi isiguqule isinqumo sayo sokwesula isigwebo sokulengisa. Lokhu kusolwe ngabanye abathi akula muntu omele etheswe lesi sigwebo lanxa edale icala elibinjani. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi amabutho elizwe lakhe aseqhelise indawo lapho aqaqele khona igceke lendizamtshina edolobheni leKabul kwele Afghanistan ukuze izizalwane zeMelika kanye lezaseAfghanistan ezazisebenza lamabutho lawa ngesikhathi sempi zenelise ukufinyelela indizamtshina zihlengwe yiMelika ziphume kulelo lizwe. Lokhu kuza ngemva kokugenqulwa kukahulumende weAfghanistan liqembu leTaliban. Kubikwa kule ngxabangxoza enkulu eKabul ebibangela ukuthi inkulungwane ezifuna ukuhlengwa zehluleke ukufinyelela indizamtshina ngoba amaTaliban evale indlela. Kumbikwa wethu leyizolo uBiden uthela nxa esima ngohlelo lwakhe lokususa wonke amabutho eMelika kwele Afghanistan ekupheleni kwalinyanga. Isikhathi leso silakho ukwengezwa nxa kuyikuthi ukuhlengwa kwabantu kuyabe kungakapheli. Uthe njalo kusukela mhla ka 14 kulinyanga amabutho eMelika ahlenge abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000 besuswa kwele Afghanistan. Ukuhlaziya loludaba sixoxele intathelisindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba yeAfghanistan izisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi izanenzela ukuthi America ibise Afghanistan for iminyaka engaba ngu-20 and America bekuyiyo esingathi isibona ngokuhamba kwenhlelo zeAfghanistan i-governance yakhona. So kutsho ukuthi-ke ama-structures wonke ayegovernment ye-Afghanistan ebesesekelwe kakhulu yi-America. Kweze security America bekuyiyo ekadiphethe okubangele ukuthi ama-Taliban ahlale esemngceleni engekho lapho okulozulu khona. Now for 20 years abantu be-Afghanistan bethembele ku-America, bevikelwe yi-America, uhulumende wabo efakwe yi-America, esesenza izinto ngendlela yesi-America. Now-ke besekuvuka leso sivikelo sesingasekho. So yikho sibona-ke ukuxokozela kukhona lokhu ikhaya sekhona eyenzakalayo leyi, ikakhulu nxa sibheke e-airport abantu abazabe ukubaleka khona. So lokhu kuvela ngokuthi isivikelo esilibutho le-America asisekho. Isivikelo esingamabutho amanye amanyane le-America awasekho. Osukwenza ukuthi-ke kube lula ukuthi ama-Taliban enze santando ngoba amasosha wona ngokwawo awe-Afghanistan lawo ebethembele kwe-America okuyibo kade kubasiza. So lokhu akubuhlungu kakhulu ngoba kuthiye abantu be-Afghanistan be-exposed bengela muntu ongabavikela. Nawo-ke ama-Taliban ahle abuya azithathela ilizwe.
Ngokubona kwakho umongameli Biden ube mele aluphathe njani lolu daba?
Indlela uBiden kade kumele asebenze ngayo nokuthi-ke baqale bebone ukuthi amasosha lamapholisa i-security cluster ababona ezokuvikeleka kwelizwe le-Afghanistan amasosha amapholisa labanye abanjalo sebelawo yini amandla ukuthi nxa sebetshiwe boda bengenelisa yini ukuvikela ilizwe from ukuhlaselwa ngama-Taliban ongamanye amazwe abagombolozeleyo. Kodwa-ke sananzela ukuthi hhayi lokhu akunjani akwenziwanga. Kulabanye abahlaziya zokuvikeleka kwamazwe bake baletha imbiko yokuthi hayi i-Afghanistan ama-systems ayo a-weak okutsho ukuthi-ke isafuna ukuncediswa. Kuyimbono uBiden angazange ayilandele egijimisa yena ingqondo yokuthini esithembiso asenzayo lesithembiso esenziwa ngu-Trump ngaphambilini lesithembiso esenziwa ngu-Obama phambilini esokuthi amasosha e-America kumele aphenduke ekhaya. So ugijimise khona ukuyana phambili wakhohlwa ukuthi kulabantu be-Afghanistan akade sebethembele ku-America impilo yabo yonke for iminyaka le ngu-20 edlulileyo ibisiphephile from ukuhlaselwa ngama-Taliban iphephiswa yokuthi kule America ebavikela elizweni. Abantu besebekhona ukuphila ngentanda abayifunayo kwenza konke abakufunayo bekhululekile bekwazi ukuthi bavikelekile kula masosha awe-America abasizayo la amanye amazwe awe-NATO asebenzana ne-America empini. Kodwa-ke leso sivikelo nxa sesingasekho kutshona kutsho ukuthi-ke ama-Taliban asengazibuyela ahlasela abantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathelizindaba. siziphethe nebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abanye bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokela uhlelo lokulungisa udaba lwegugurawundi. Umnumzana Walshman Ncube uya kulandula ukuthi usephumile kubandla le-MDC Alliance. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.